Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 4 kumbimbitho 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo be-MDC eHarare lakoBulawayo bathi ozancintisana lomnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress ozayo uza kuba ezithezele olulenkume.
We are very clear ukuthi thina lo ofuna ukuphikisana lomongameli sefuna ukuvusa elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapha eCongress athi azivusele nje elakhe ibandla ngoba phela kasiyani ukuthi abantu ngomongameli.
Umumo emasimini esigabeni seMathebeleland South ubikwa umubi kakhulu. Sile ngxoxo lomlimisi omkhulu ogatsha lwe-Arex.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile. Kulandela ukubona kwezulu elithe salithola ngoNhlolanja bese singasela themba sibili sithi sizalahlekela, kodwa izulu lithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi, kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima.
Kwezempilakahle baningi abasakhulayo asebedanela kuzidakamizwa ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC eHarare bathi ayizitha amalunga aleli bandla afisa ukuncintisana lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress oza kwenziwa ngoNkwenkwezi. Bekhuluma emhlanganweni abawenze namuhla, abasakhulayo laba bathe uChamisa nguye yedwa omele akhokhele leli bandla njalo kalimelanga ancintiswe. Kule nqabangxoza esiqhamukele kuleli bandla, amanye amalunga alo esithi akula muntu omele ancintisane loChamisa kukhetho lokudinga umholi walo omutsha. Kuwonakanelwa ukuthi umnumzana Douglas Monzora kumbe umnumzana Elias Muthuri balesifiso sokuncintisana loChamisa. Amazwi abasakhulayo be-MDC laba acotozwe ngabantu abaningi abathi ukwalela abanye ukuncintisana lomnumzana Chamisa kuveza sobala ukuthi leli bandla liphila ngemikhuba lemikhutshana yebandla leZANU-PF. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDC koBulawayo umnumzana Mlandu Ncube, yena othi labo njengabasakhulayo be-eHarare kabafuna ukuthi uChamisa ancintiswe.
NjengoBulawayo Youth Assembly MDC sithi thina kasi ngeke sitshintshe umtshayeli webhasi otshayele kuthi kangaka ngokhetho luka-2018. Kambe singatshintsha uChamisa ngalesi sikhathi sengisithembele. We are very clear ukuthi thina lo ofuna ukuphikisana lomongameli wethu sefuna ukuvusa elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapha eCongress athi azivusele nje elakhe ibandla ngoba phela kasiyani ukuthi abantu abe ngomongameli. Uyakwanisa ukuba umongameli we-Berry Society, siyakuvumela-ke lokho. Kodwa i-MDC ayidingi umongameli, umongameli uvele nje ukhona.
Kodwa ukuya kuCongress Ncube kusho ukuthi izikhundla kumele zincintiswe laye uChamisa ngokwakhe usekuthile ukubana ofuna ukuncintisa esikhundleni akiso wamukelekile njalo uyavunyelwa. Lina liphikisana lalokho ngaliphi?
Asiphikisani lakho, kodwa thina sibuthungameli. Uyabona nxa ubuthungameli kumele ufake i-direction. So abantu basenza saba ubuthungameli ngoba bekwazi ukuthi kumele sibambe inhlanganiso yabo. Sifuna ukuthi inhlanganiso ingasi, akula nhlanganiso engaba nama-centers of power amabili. The center of power is one. Engoba uChamisa and we lokho sikukhola ukuthi ulamandla njalo uyenelisa ukuthi khulule asifuni into ezasidabulela ibandla and kuyabe kuqala kuleli bandla leMDC ukuthi umongameli webandla ancintiswe ekhethweni leCongress yebo yena umongameli wakhuluma kodwa thina ngoba ibandla lethu alisilo likaChamisa ibandla ngelezimbabwe ngelabantu bezimbabwe so thina sithi njengabantwana bezimbabwe okwakathesi sibhizi ngokufuna ukukhipha iZANU-PF njalo i-right foot forward yethu ngubaba uMthembu Jamisa lo ofuna ukukhipha unyawo lwethu lwaphambili lapho azaqalisa khona ukuhomapha siyabe singa ngame kancani kumbe azivotele ibhela lesosayati yakhe
kodwa selitshiyane ngaphi leZANU khonapho Ncube nxa lingasavumeli abantu ukuthi bancintise ezikhundleni ezivumelekileyo ukubana zincintiswe
hayi kambe ngawuthi ama-province wonke oyi-12 is very clear ukuthi u-president Samisa Ngwenya zaba ngu-president meaning to say the president has been nominated and contested and then usiva leZANU-PF amahoveti esenza press conference esithi afuna candidate change so singakuvumela khona ukuthi iZANU-PF ye-nominate candidate ukuzothungamela i-MDC lokho asingeke sikuvume
nxa ubaba uChamisa elosekelo mpela kungani lingavumeli ukuthi ancintiswe yiloba ngubani ofunayo lesabani
kasesabi thine sikuthole ukuthi iZANU-PF ayingeza ki-nominate i-candidate lobumongameli ku-MDC ngabe kazani bene-interest yokunominate ama-candidate hhayi ze singavumela mefo ukuthi bephikise upresident
kungani kanti ebandleni leno Ncube esikhathini sonke kungaba lokungavumelani umuntu kuthiwa uthengwe iZANU uWalshman Ncube wathi ephume ebandleni kwathi uthengwe iZANU omakhuphe kwathiwa bathengwe iZANU utenda ibiti kwathi uthengwe iZANU labomankoma uChamisa ngokwakhe bakhona abake bamethesa icala lokudlelana leZANU kathesi sokungumonzora lomudzuri kungani ukuhlala kuyiZANU kuphela
mina wokuqala emhluku ukutsho kasi zange sitho ukuthi umonzora kumbe umdzuri bathengwe iZANU and vele kazikhulumi ngabo thina ezikutshoyo sithi lowo muntu ophikisana nokuthiwo ngabanye abebandla njalo abuye anominate iZANU-PF iZANU-PF izithi nguye ongani ungcono ukuthi abe ngumongameli kulabanye njani yikho kusuka kusinika amawari
umnumzana Mlandu Ncube ngomgcinisihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla leMDC kobulawayo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC
Ibandla leMDC lithi ukuhlukuluzwa kwamalunga alo kuqhubekela phambili kulandela ukubotshwa ngempelaviki kukamnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North edalele ephalamende kanye lonkosazana Joanna Mamombe. Ababili laba bamiswe emthethwandaba namuhla eHarare bacela ithuba lokuhlawuliswa imali yesibambiso ibheyili kodwa umantshi uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ababili laba betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingekho emthethweni sokulamalunga edale lephalamende awe-MDC edlula ishumi lanhlanu labalandeli baleli bandla bangamakhulu ambalwa ababotshiweyo kulandela ukutshengisela okwenziwe ngozibandlela umumo emasimini uqhubeka usiba mubi ngoba izilimo eziningi sezitshile osokubangele ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-arex lukhuthaze abalimi ukuthi baqhubeke benakekela izilimo zabo eziseleyo kubika u-Anastasia Ndlovu
lokhu kwenzakala inhlanganiso ezilimukisa uZulu ngendlala zisithi izigidi ezinhlanu zabantu beZimbabwe babhekane le ndlala lonyaka izilimo eziningi esigabeni seMathebeleland North sezitshile ngelanga elikhona kulandela ukungani kahle kweZulu phose isigaba sonke lezinye indawo zelizwe umlimisi omkhulu wezifuyo lezilimo eMathebelele North eRex, uMnumzana Dumisani Mbiwa Nyoni, uchaza isimo sezilimo eMathebelele North.
Asikhangela isimo sezilimo lonyaka akukuhle. Abalimi baba lendima kaNovember abalutshwane, kwaba labanye abalendima kaDisemba, iningi laba lendima ngenyanga kaJanuwari uZibandlela. Indima eziningi ezikaNovember loDisemba kwabaningi kwatsha, kwathi abalutshwane ngenxa yokuthi ukunakwalo lalisina liseqa. Phose mhlawumbe ungathola ukuthi xa singasebenzisa umzekeliso wesiqinti esinjengesebubi emawadini angu-23, ungathola ukuthi phose angu-4 abenganathola izulu ngezikhathi ngezibanga eziba seduzeduze wokuthi babe bephosa babe lesilimo esingcono. Kwezinye indawo belisiba khashana lakhashana, usuthola ukuthi kona komunye kuthile, komunye kuyaphila.
UMnumzana Nyoni uthi indawo ezibalisa iGwelutshena, iLupane leLisulu, izilimo ziyathembisa loba nje inengi latshelwa ngamabele. UMnumzana Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba banakekele lezo zilimo ezithembisa ukuvunwa, njalo balinde izilimo zabo zingaze zachaphazwa izinanakazana.
Sikwayisa ukubana abalimi kabalinde emasimini. Silobudla obunengi obuba khona. Okokuqala kuba izifuyo zabanye abalimi. Okwesibili kube izingulube zeganga, lezinye njinyamazana. Nxa kuyilaba basendaweni ezilendlovu, lendlovu ziyabavakatshela emasimini ngalesi sikhathi sokuvuthwa. Kube sokusithi abalimi amabele lenyawuthi, sithi kabalinde bangadlelwa zinyoni. Ngoba khonaphana nxa eseqalisa ukuba ngamachaphazi kusiya ekuvuthweni kwamabele lenyawuthi, inyoni ziyabe sezibhahile. Ikakhulu okwalo nyaka ngenxa yokuthi utshani endaweni eziningi abuzi ukuvuthwa, abutshengisele ukuthi buzavuthwa ngendlela efana leminyakeni ukuthi inyoni zizazi sutha zidla intanga zotshani, kutsho ukuthi zizabe zisiza kulabo abalendima zamabele lenyawuthi. Sibuye sixwayise njalo ukuthi kwezona izindima esizithembileyo ezingani zingconywane zikaJanuwari, kuqakathekile ukuthi sibe silokhe silwisa ukuhlakulela, sisiyahlola kabili nxa kuthiwa khona sehlulekile, sihlole kanye ngelanga esokuthi i-scouting, ukubona phela ukuthi akulabudla obuba khona emasimini. Kungaba ngamatheza, kungaba yibudli bona lobo obudla izilimo zethu esithi fall armyworm. Kuqakathekile ukuthi kwena umlimi xa ekunanzelela akuthathele inyathelo. Silesilimo sochinda kwezinye indawo. Isilimo sochinda sesenza amaluba kathesi, siqalisa lokubumba amabhola ayiwaza aphuma phela uchinda lwethu. Kuqakathekile ngaleso sikhathi ukuthi umlimi aqine ekuhloleni ukuthi akulabudli njalo khonapho esilimeni sochinda. Nxa sokudingeka ukuthi kuchele imithi, abonisane labalimisi bachele imithi yokuvukela amabhola la awochinda angazadliwa ibudla obunjengabo American bollworm, okubhola kungene phakathi kochinda, kwebhola lochinda kuhle kuluchithiza uchinda lungaze lwabe lusakhula lwenza ibhola.
Umlimi uMnumzana Mandla Chuma uthi izilimo zakhe zivukile ngezulu eline ngomhlolanja loba nje abanye bengelalutho.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile kulandela ukuna kwezulu elisithe salithola ngonhlolanja, bese singasela themba sibili besithi sizalahlekelwa, kodwa izulu lithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi. Kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima ngoba akulalutho emasimini, khona bezama ukuthi balime, so singazi ukubana kuzamila kumbe njani. Kodwa thina sasilime ukuqala, hayi kuyathembisa nxa lingathi line njalo kuyona linyanga kaMpimpido, sibonani singafuna.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi selwakhupha imibiko ebonisa uzulu ngesikhudumezi esikhona elizweni, esilakho ukudonsa amalanga athize kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Iningi labalimi libhekane lokutsha kwezilimo kubangelwa ukungani kahle kwezulu kanye lokuchisa okukhona osekubangele ukuba abalimi babhekane lendlala. Ezinye inhlanganiso zithi lumnyaka kulabaningi abahlala emadolobheni abazadinga uncedo lokudla lanxa kuvame ukuba ngabe maphandleni kuphela. Ngimela iStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulomteni weplum tree ososizini olukhulu esigabeni sakumakhulela 2 ngemva kokubhujelwa ngomntwana olunywe inyoka. Uzinhle Leya obeleminyaka yokuzalwa elithumi njalo obesenza izifundo zika grade 3 eBuje Primary School ubhubhe ngempela viki ngesikhathi egijinyiselwa esibhedlela ngemva kokulunywa libululu elele ngolwesine ebusuku. Ungcwatshwe izolo. Sixoxele sihlobo sakhe njalo eyisakhamuzi umnumzana Christian Dube wasichasisela okunengi.
Engingakuchasisa nje ukuthi umntwana kukhanya inyoka le ingene endlini ebusuku belele. So okwenzakeleyo singazinyoka le mbe ingabe ingene engutsheni loba uyithintile kodwa esebuthongweni yasimluma ke ngaleyo ndlela. Wakhala wasevusa ke abazali ukuthi hayi lapha ngilunyiwe. Ekuvukeni kwabazali labo ngabantu asebekhulile, ngabantu abadala mpela, abantu abakhangele umntwana. So bathe ekuvukeni kwabo bamthola elegazi esandleni abasazange bananzelele kangakho, bacabanga ukuthi hayi mhlawumbe umntwana ulunywe ligundwane ngoba kukhanya imlume kwaze kwabe kabili. Okwenza ke leyo walala ke umntwana, kuthe ekuseni bavuka bayithola ke lenyoka bayibulala, kodwa umntwana esevele esenjani esevuvukile isandla.
Esibhedlela kumbe ekliniki kalizange lithole yini usizo?
Usizo lutholakele esibhedlela babuNkomo, kodwa esingakutsho nje ukuthi kutsho ukuthi isikhathi umntwana ahambe ngaso besekuvele kuwona gehle, ngoba kukhanya uhambe ngathi ukhanya ulunywe ebusuku ngolwesine iyo lenyoka. Then waya esibhedlela kutsho ukuthi ngathi besekuyi-Friday ekuseni, sebebona sekuserious bamhambisa ke lokuzeni esibhedlela. Efte esibhedlela bambizela i-ambulance, then i-ambulance yafika. Endleleni ke esesiya ePlumtree yikho la kushe konakala khona utshona umntwana.
Njengesigaba lihlukumezeke kangakanani ngalesi sehlakalo?
WabuNkomo sihlukumezeke kakhulu ngoba ukulahlekelwa ngumntwana ngale indlela, ngathi nje loba kulaya ukuthi kulahleke umphefumulo womuntu kuyazwisa ubuhlungu kakhulu. Engingakutsho ukuthi sihlukumezeke kakhulu ngathi kusukela kubukhokheli bonke nje obeward 9 bese ngisithi nje ngizibonele nami ngawamamehlo indlela ababalisa kade behlukumezeke ngakhona WabuNkomo, ngoba ungabona abantu abadala sebesehlisa inyembezi ngale ndlela kade sekusenzakala ngakhona. Ngitsho namanesi esibhedlela lawo besinawo mpela umntwana ebekho, hayi kubonakala mpela abantu behlukumezekile. Engingakutsho hayi kuyadabukisa mpela kakhulu abantu esigabeni bahlukumezeke kakhulu babuNkomo. Sihlukumezeke kakhulu impela ukuthi asikwazi ukuthi into esingayichaza sithini.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzisa komakhulela 2 ePlumtree njalo uyisihlobo sikantombazana olunywe inyoka watshona ngempela viki. Udaba lokulunywa kwabantu zinyoka ezwekazi le-Afrika ludubo oluhluphayo kakhulu, kanti njalo le mithi yokwelapha umuntu oyabe elunywe inyoka kayitholakali kalula emazweni amaningi. Kolunye njalo udaba olwenzakala esigabeni sePlumtree, amapholisa asebophe abafana ababili abasakhulayo abaphume kuvidiyo esabalale enkundleni yokuxhumana eWhatsApp bebhaxabula omunye untombazana ezibunu. omunye wabafana laba ubikwa ebethandana lontombazana lo yena okhanya eleminyaka yokuzalwa ephansi kwelithumi lanhlanu. Abasolwa bazamiswa emthethwandaba ePlumtree kusasa. KuLivetalk namhlanje sihlaziya udaba lokuxokozela osokuqhamuke kubandla leMDC ngaphambilini komhlangano walo wokukhetha abakhokheli abatsha oweCongress. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012046503 18 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Melika zilokhu zidinga abangaba besinde engozini yezavumuzane ezitshiye umonakalo omkhulu zabulala abantu abangamashumi amabili lantathu edolobheni le-Alabama ngempelasonto. Kulabo sakhulayo abasebenzisa izidakamizwa abathi benza lokhu ngoba bephatheka kubi ngendaba yokuswela abangakwenza ukuziphilisa lokuzilibazisa, kubika uMavis Gama.
Omunye wabasakhulayo laba ongathandanga kubethwa ngegama lakhe ngoyaziwa ngelokuthi Fatso utshelela umsakazi ukuba usebenzisa udakayo ukubalisa insango lomuthi wokukhwehlela ukuze azikhohlwe inhlupho.
Toba chake ndotoba kuti ndiwane chinodhaka.
Saka ndokutshontsha ngingatshontsha ukuthi ngithole kuyimandlana kokuyathenga ukudhakayo lokhu. Ngiyacela bakithi ukuthi ngabe siyatholiswa okokwenza. Ngilawo amacebo amaningi engingawasebenzisa ukuziphilisa. Kunje mina labanye bami sile-carwash kodwa okokusebenzisa kakukho. Sifuna nje imitshina embalwa nje kuphela. Asisoke sakusebenzisa thina okudakayo lokhu nezidakamizwa nxa singatholiswa kokwenza sihlale sibhizi
lathoibizinematotibathila.
Ufatso ule minyaka engamashumi amabili njalo waphutsha izifundo zakhe zikaform 4 wehluleka ukuqhubekela phambili. Akazihluphanga ukuthi ayethatha impumela yale mihloliso ngoba kungekho angakusebenzisa elizweni elingamtholisi mathuba okuziphilisa. Ubongani Madziwa ngosakhulayo osebenza kunhlanganiso ye-Epworth Sivu Young Influencers Network Connect ulandisa ngakubona kusenzakala lapho asebenzela khona e-Epworth. Ke sizwe imbono kabongani kudaba lwabasakhulayo abasebenzisa okudakayo lezidakamizwa.
And gathesi we now have ama homemade drugs. Kudala ama drugs ayenza like ukungeniswa from other countries, but now ama drugs selungiswa ngabantu ezindlini zabo, of which it's a very big problem elizweni lethu leZimbabwe.
Ubongani uthi lanxa imithetho ikhona elizweni yokwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kayisetshenziswa ngendlela efaneleyo ngoba kubotshwa abatholakala bekusebenzisa loba ukukuthengisa kuphela, ikanti uma kuletha elizweni abathintwa.
Kubuya abanye abantu like kuma locations kuma ghetto be recruit abantwana abancane ukuthi benzeni, babe ngama drug sellers. Thina sibathengisela ama drugs and then we give them back the money. Umpolisa engabona mina uyabopha mina kodwa mina ngithunyiwe.
Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda uthi kungumlando kaZulu okubalisa osemabandleni ezokholo ukuphatheka kwezokulimukisa abasakhulayo kungoze khona ekuthatheni izidakamizwa.
Into esikade sikhona emasontweni ukuthi siyakhangela sidlule, sikhangele sidlule, but sithi esikuqala kathesi ayisikho lokho. Sifuna ukukhangela sibe le concern, sibone ukuthi njengensonto singakwenza njani njengabantu abatsha. How can we respond to ama problems achiyejene?
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba imisebenzi yokukhankasela ingozi ekhona ekuthatheni okudakayo eye Unite for Purpose Care and Rehabilitation Group UPCG ngaphansi kwebandla le Holy Cross Budiriro Roman Catholic Church eHarare umnumzana Herbert Daka uthi kungalesi sizathu abebandla lakhe bakubona kufanele basebenze labasakhulayo lapha ukuba limukisa kungozi ezikhona nxa beqhubeka besebenzisa okudakayo lokhu.
As UPCG, we have a department we call the Home Based Care Department, where we recruit and train.
Umnumzana Tinashe Chimonyo, ngumholi wabongi, unesi in charge, lapho kwelatshwa khona ababulawa ngumkhuhlane wengqondo esibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals. UChimonyo uthi ufisa ngabe uhulumende uyaluqakathekisa lolu hlangothi njengalokho akwenza ngesikhathi elwisana lodubo lokusabalala kwegciwane lomkhuhlane wengculaza.
Most of the guys that do drug and substance abuse.
Sengikunanzelele ukuba iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa zokudakayo kuyibo njalo abenza ucansi olungavikelekanga. Yibo njalo ababa lezithandani eziningi ngoba bayazesenza lokho ngesikhathi bedakile. Kungakho singanelisa ukuba siza laba bantu siyabe sesinqobe njalo izinto ezimbili njengoba siyabe sesizelwa kudubo lokusabalala kwegciwane.
Ingcwethi zithi kunengi okubuyisela muva imisebenzi yokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa okungekho emthethweni kwemithi lokudakayo kanye lokuthengiswa kwakho. Lokhu kubalisa inkohlakalo kwabamele babone ukuba umthetho uyalandelwa ukuze babotshwe abakuthengisayo, ukuyekethiswa kwemingcele lapho okunye kwakhona kungena ngakho, ukuthula kwakhe uZulu lalapho ebona icala lidalwa labazali abanganakekeli abantwana sikhathi sonke. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezenguqu iqembu lechikenini libe ngochikilobhanqa 1-1 lele Ferroviario elasemozambique emdlalweni obusemalabi. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lechicken in liselizweni laseMalawi lapho ebeliye lungiselela khona ukuqala kwemidlalo yalonyaka yePremier Soccer League ngokuphatheka kumncintiswano weNyasa Big Four wona obugoqela amaqembu amabili aseMalawi kanye lelilodwa elaseMozambique. Kumidlalo yalo emithathu eliyidlale kulomncintiswano, iqembu lechicken in linqotshwe nge-1 kanya kwakuqala ngele B Forward Wanderers laseMalawi, kwathi kwesibili litshaywe nge-2-1 ngelenyasa Big Bullets laseMalawi futhi eliqeqeshwa yisizalo neselizwe laseZimbabwe uCalisto Basua. Umqeqeshi weqembu lechikenini uJoey Antipas utshele intatheli zindaba uba ukuya kwabo kwele Malawi kumuphe ithuba elokuba ebone abadlali abatsha abathengwe yileli qembu.
Sasisebenzise leli thuba ukuba abadlali abatsha bejwayele ukuthi sidlala njani kuleli qembu, njalo abadlali abafanele ukuthi Shawna Chimpunza, uSipho Ndlovu kanye Clive Augusto badlale kuhle kakhulu. Osekusele ukuba sibone ukuba abadlali bethu sibamisa njani uze sibumbe iqembu elizasipha impumelo esiyifunayo.
Aphezu kaChipunza, uNdlovu kanye noAugusto, iqembu lechikeni lithenge abadlali ababalisa uMalvin Gaki obedlalela iqembu leHarare City, uBrett Amidu obedlalela iqembu leDynamos kodwa yena engumdlali weqembu leFC Platinum. Nyakenye iqembu lechikeni liphushe imidlalo yeligi lisendaweni yesithathu engalaneni, njalo lonyaka likhangelele ukuba ngelinye lamaqembu azalwisa kanzima ukuhluthuna isicoco uqembu leFC Platinum, lona eseliphakamise isicoco iminyaka emibili ilandelana. Ekuphendukeni kwalo ekhaya, iqembu lechikeni likhangelelwe ukuba lingcikilane leqembu leHighlanders ngomncintiswano walonyaka oweZNA Commanders Charity Shield. Ngiyimele iStudio 7 ngokobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahale zansi kwanele mthwakazi omuhle elikhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungami linkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.